So we see card is in Dabago VOA in Debele. Livuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 14 ngoNkwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa kwenzakala kudadewabo lomnye wabo kuwayekuvuyo lezibra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Vimbai Tsvangirai, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eGwegwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Sabe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMathebeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi beveza ngaki kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasikhiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Vimbai Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi umbe kube kulo munye wesine but okwakhathesi ngazi ngalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingqikilane le inye kumbe kuhambe njani ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingqikelane khona eKhwekhwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Yes, okusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama six, between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide utravele ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe seChinoyi for the next caucus.
Mm-hmm. Paul, lizawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general umpariwa bakhona eKhwekhwe okwamanje and amalunga outstanding committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi lokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa. Sixoxelaye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi awaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomnye wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi Sohlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu. Loba nje sethembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa iGugurawondi.
Lo dadewethu watshiselwe endlini. Waphela sibili amapolisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba. Ubaba wabumlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Inda umfowethu wayeyikhomando sibili yezipra esanda kufika lokufikezela eCuba. Sasisendlini empopho makhaya singu-3 mina la ye nomunye ubhuti umnewethu. Bafike ekuseni nokuthi babezengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Isibabe befike ekuseni bengu-4 babe bemthatha. Wadisappear, usebhalakwe. We hear usebhalakwe. And we've got another brother also. And many relatives kids. Abasebhalakwe okwezinye indawo. From insuku zonke lezi minyaka yonke le gives isiphila khonopho ebuhlungwini bokuzonda. Ufelwe, ubulawelwe, you can't say ngibulawelwe, you can't say anything. Kumele utshone ucelebrate kuphela lapho. I think lokhu kuwa ukuthakathabuko wedlula lo gigs.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye. Ngoba yakwazi ukubhadali gigs ukutshona uzondela umuntu 40 years ubulala wena. Yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangona. Ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena, akubulali umuntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu ngeyakho indlela kodwa. Mina kahle ngeke ngizame ukuphila ngendlela okumele ngiphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu owabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But-ke ye, abahlawulwe, bangaphiwa. Mina ngibona kukabili Gibbs. Compensation yabantu kuma-family nama-families. Provided kuyazakala futhi kusoze kube la masikumela labangenelayo yakazi corruption yelisho. Compensation yezilimi. Mina ngifuna ukubona futhi compensation yezigaba. Gives it 39 years. Mathebele lendi le Midlands zingadevelophwa nguhulumende ngabomo. So ngasokunje sokuthi asokhulunyiswana sokuhlale compensation. Ngifuna ukubona i-compensation ye-development, yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Bayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazwe weGugurawondi, loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlota olukhangelane lombhuqazwe weGugurawondi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu nanxa uhulumende bengabe bemzonda kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe nesandla ehlelweni njengalolu bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili akuthandabuzi-ke lokho imali ehlanzekileyo sibe zahamba sibili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi seGugurawondi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu bazikhulumele bona abantu labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokho ababe kubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. If Iphephandaba leNews Day libika ukuthi uNkosazana Shupikai Chirodza waxoxwa umsebenzi endlini wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshato asiphiwa nguMugabe. Usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirodza owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngenqindi njalo langezicathulo walanyulelwa isethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanqe nxa engapika okumehleleyo. Usefuna umsebenzi wakhe esithi waxotshwa okungekho emthethweni. UMnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi uMnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engani umthethwandaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTswankerayi. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kwele Zimbabwe ngakho-ke kaboni umnangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo we-ZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamachumi amathathu amadola, $32 million, nxa imhogoyi ingagcwala indawo yonke kwele Zimbabwe. Okwamanje-ke zulukandaba soke isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo kwini okusenhliziyweni yakho. Nxa kukhona sibilungazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje usithumele-ke umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni namhlanje.
Njani balaleli beStudio 7. Siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha eStudio. Mina ngumusthole wobulawayo. Into emangalisayo ngomakhuphe, makhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha OVMDC kwehlula, yikho wathi ufuna i-separation. I-court yamnika i-separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi MDC ikhuphe. From there she went on waya biza i-Congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika i-mandate ukuthi ngu-president, she was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba injongo yakhe enikwa yi-court kwakuku-split ama-vote ukuthi MDC Alliance ingabi le-total vote. Thereafter, she splitted the votes, MDC ayiphumelelanga ngenxa yakhe. Right, from there, sathi yebo sibonile. Kwehlula awayekuzama wa-appointwa izano ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Khathesi sebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazwisiseki umuntu onjalo usobala ukuthi usetshenziswa izano. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izano. Now, how does he want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does he dissolve all that? Udissolve njani i-database yama-supporters akhe? Uchasise sithini? Ah, please, umakhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguDrian Ndlovu, ngase South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lolugesi lolo ikhaya ngaleli, indaba yedizili yepetroli le. Lizwe lakithi ikhaya lokhu liqhubeka lisiya phambili kusuba wezi ngoba thinaso isikhaya ithi mhlawumbe ngoba sekunomprezidenti omusha mhlawumbe uzokwazi ukukhontrola izinto zihambe nge-order. Plus nala abantu abathengisa izinto esitradeni amapetroli amadizili amaprafini bebeyekele ukuthengisa kuthengisa igaraji ngoba le nto ye-black market leyasilimaza iyasibulala kakhulu. uzothi uma ufika egaraji uthole ukuthi ufuna ithele petrol ayikho kodwa abantu balayo ngaphandle le nto leyo ayikho rati ayiqondayo ngoba njengamanje kubiselilizwe kakhulu emuva lo njengamanje umuntu uma usuka la somethi uhambe uphele nezigubhu usiye ekhaya yabona ukuthi yinto engajabulisiyo ikorati futhi uma ungayitholanga estradini abantu abathengisayo vele kusho ukuthi angeke usafika nangapho uya khona indawo ukuthi ipetrol iqedwa abantu abathengisa estradini igaraji bafaka bayithathe yonke bayithengisa endlini yabo ngemali ephezulu iyabona ukuthi into yakhona ayikho right kahle kahle ayikho into ngathi izoba right kahle kahle kuleli lizwe lakithi namanje njengoba kukhuluma ngokuthi indaba yogesi iyaqala ukuhlupha manje ama-companies amaningi vele kuzoba yi-problem because ngathi le misebenzi yakhona ingekho yonale ikhona incane yakhona ikuncengezela nje iphinde futhi nogesi uyaqala ukukhatha kube nama-problems abantu bazophila kanjani yabona ukuthi kahle kahle kusho ukuthi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ithini ngoba impilo khanye iqhubeke siya phambili kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala ugesi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni emafemini yonke into ugesi ngamashupu amakhulu usebenzisa ugesi kanye naseyibhedlela kanye namasemaimoshayo so ma unaproblem yogesi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga lapho izoba right ayikho into ezoba right kakhulu umsakazi ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befundeni ukuthi mhlawumbe izinto zikwazi ukuthi nasiyihloniphethi nasodwa ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe ngale nto ukuthi ithole abantu benze i-black market ezazoba siphathekele esitradeni thole umuntu ephethe imali eningi but 5,000 something ephethe ezandleni hambe itshintshise imali endleleni ale nto le ngayigovernment uyayiqeda yonke le ma kungaphela le nto le kuphele ne-black market into lezimedi kuzoba ngcono ngoba njengamanje izima kakhulu impilo ezophila kakhulu ekhaya kusho ukuthi musimoto vele ngingesahamba somele uhlale uphethe isigubhu sakho sokuphela isigubhu lesi kusho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona ukuthi igovernment kakhulu ayiyahlungisela le ndaba le-petrol le-black market le izama ukuthi mhlawumbe ingaphela ngoba iyasibulala kakhulu kuzethola ipetroli egaraji ine-price e-right ma suyilanda ngaphandle ngale obviously vele imali akhona seyi-times two so take it or leave it uzoyithatha ngoba wafuna ukuhamba ufuna ukuyapho uyakhona ngiyabonga msakazi
ngenxa lifisa ukuthi lisithumezele ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 0120246530318 siyabonga siya sikhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba wemelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-roundup yiyo wenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lomkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke umthethwandaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola $2 billion yikampani eyenza umuthi lo abawusebenzisayo isikhathi eside umthethwandaba kwele sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana omar al-bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhuluna ngombuso wakhe u-al-bashir ukhitshwe embusweni libutho uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu
ngidabuka eZimbabwe eslovela
akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni sibi
hayi siyaphila njengabantu bonke nje hayi kodwa ke into engathi iyasifrustrata yona le yokuhlala emazweni abanye kanti lathi silelizwe lethu umlimi asinika lona ngenxa yokuthi izinto siyala ukuhlangana kakahle sesilokhu esiquthile emazweni abanye la
singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele melika njalo ungaphi khonapha
hayi lapha ngiyasebenza ngise-indiana ngisebenza i-industry ye-hospitality ngilapha e-indiana sengihlale lapha for about 18 years ngilapha e-indiana
ye singathi ngiyokhanzi ngayo kumnandi kumbe wenzani
hayi thina yethu esithila lama-customers hayi kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona kodwa singapha kuma-customers
unjani umsebenzi lo
hayi umsebenzi ukahle kakhulu hayi ngiyawujabulela hayi sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani nxa ubabona befika kumele ukuthi baphathe njani hayi siyafunda siyafunda silo kuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani
ye kodwa kukhona ungani kuyahlupha yini nxa usebenza endaweni nje.
Hayi, hayi akulanto ehlupha esibili lapha kulelizwe nga umntwana ufuna ukusebenza.
Singathi ngenxa sikhangele impilo yalapha ukuthi kufunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo akuhluphi kono.
Hayi kakuhluphi emntwana ovele esebenzela, hayi siyakwenelisa kona, hayi kakukhathazi kangako but ngingazi kwabanye.
Ye kunjalo ke baba Gwebu, akusitshele nje ngamafutshane ukuthi labantwana abangaki njalo bangaphi.
Abantwana ngilabantwana abangu 5 abala, ngilabantwana abangu 5 abalapha, 3 boys and 2 girls. Hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha, hayi kuyasetshenzwa. Njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane, which into ejabulisayo kakhulu.
Ubona ngazani impilo yangkhona imnandi kumbe imenjani?
Ebantwaneni?
Ye.
Hayi bona abanikaziwa abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani, but hayi mina sibili hayi sesidla sikhumbule emuva. Impilo yalapha hayi asijabuleli yona kangako, but impilo nje ukuthi uyaphila, ulala udlile, le ndawo yokuhlala. Kodwa ke ezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona azitholakali la.
Into ezinjani lezo baba Gwebu?
Impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela, ayila social life. Yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili, shayisa lapha usiyelala, uvuka uvukela emsebenzini. Ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane, ukuthi lake likwejise labomakhelwane kule social life better than here.
Mhm. So yeah. Uzalubhekisa nini ekhaya manje?
Hayi lokho ngisenza amalungiselelo mntu kamlima, angabi kwazi i-date, kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane.
Kuzalunga eh?
Hayi kuzalunga, kanti okwabanye kwalunga njani, kuzalunga la.
Ye yeah, kunjalo valalisa abalaleli baba Gwebu.
Hayi siyalivalalisa abalaleli line lilapha e-America le isendaweni zonke ezijiyene e-Africa, kungathili ngabalela ngelithi inkosi libusise. Siyabonga, thank you.
Ye yeah, siyabonga kakhulu Gwebu, mboke kakhulu.
Hayi siyabonga.
Ye lo-ke umnumzana Kenan Gwebu isitalon sezibapho esihlala kulapha kwele Melika. Ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezeMelika, ake sizwe ukuthi lamhla sime njani. Ilizwe leMelika lele China anqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, umongameli Donald Trump esithi ele China liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela ele China imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. Ele China liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamatshumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngoNhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama taxes owabhadala ma uimporta izinto eborder. UTrump nguye waqalayo wafaka amatarifu esteel ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awesteel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax ke ukuthi imali lethi steel sen la libhadale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka-ke i-tax amatarifu ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-US ithi okay siyangezelela ama-tariffs nama-percentage athize, China layithi lathi siyangezelela. So until bazahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu njalo kukhanya ngazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes zona lawa nxa sukhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika?
Ya kutsho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya, amasoya beans, most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi yi-largest market yabo, i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tariff ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soy beans lawa ethe profit ma be-export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona i-government ke yaba-subsidizer enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu. kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanisa ukuthengisa manje at a profit and bayabalimaza ngoba balezikwelede zokubhadalela ama-farm equipment lani. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones lawe siwile. Kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono wakho?
Ukuthi luphele udaba lolu ukuthi bahlale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisane ukuthi okay kade kathi yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azishoyo ukuthi amaChina they're taking advantage of US market. AmaChina lawa athi hayi let's put much now the advantage of us. Njengoba uthi Dow Jones phela iDow Jones indicator yama business. So kuyakhombisa ukuthi ama business akuthakazeleli lokho kwenzakalayo ngoba kuthi ama business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi expand akhule. So kuyabonisa ukuthi Dow Jones iya indicate ukuthi kushuthi abantu kusebenza bakuzoba la ma loss abazowathola, that's why ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha eMelika. Ho manje-ke sike sikhangele-ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje, ukuthi sibone-ke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili lika-Charles Banda. Nakho umculo.
The second video engiyilungisa manje kuthiwa ngumuntu wami, umuntu wami ngiyakuthanda. Leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo itshengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho. Yingoma engiyikhisha lo nyaka.
Khumbula ngalokubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando. Amalazi ngimthandi ngiyakuthandaza wantembisa izulu lomhlaba nami ngiyakuthembisa ukuthi sofasahlane. Akekho obunye okungasihlukanisa ngaphandle kokufa ngiyakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo. Masimu mathandana thandana esobeleni ngendangatho yomthandazo wothando. Mina nawe khale wamhehe sothamangamngamma thamangamngamma.
Engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artist amadala siqhuba umsebenzi esiwutshiyele lathi ngabadala bethu. Achieve sikwazi ukuthi futhi inikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki, because lathi side silithethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani. Njalo sesikhangelela ukuthi amasiko ethu kumele efinyelele kuzo zonke iy'ndawo zomhlaba jikelele, because la bawuthethela umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule lathi sikwazi ukuphila, because simthetha njengokuthi ukuhlamila or ukugida umbe yiku-ekta simthatha njengomsebenzi. So abantu abaningi akumelanga beyise lokhu, because umsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilisa ngakho lokhu.
Lokho umculo kaCharles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa. Singakehlukani nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Umntakamoya uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziyo okwenzakala kudadewabo lomne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngu-Kip Stube.